soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDCT eyezigaba zeMathebelele and North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le MDC Alliance. Kodwa ibandla le MDCT liyakulandula lokhu.
Mina njengebandla le MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebelele and North.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki luyaphambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha emsebenzini.
Engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende ulokhu enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula.
Inkulungwane zabantu emadolobheni eMelika atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-MDCT ezigaba zeMathebelele and North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le-MDC Alliance. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMathebelele and South umnumzana Wachis Banda ubikwa eseye kubandla le-MDC Alliance njalo ubonakale emahofisini aleli bandla eGwanda izolo. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebelele and North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi inkokheli yebandla le-MDCT esigabeni seMathebelele and phose yonke isixoxebukile njalo ikhangelelwe ukwamukelwa ngeviki ezayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ulandule limbiko.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebelele and North. Kodwa esithanda ukuthi uZulu akunanzelele ukuthi kupolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo. Nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivunyelwa lile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla lokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla, okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba uPresident uTswangirai. Nanzelela ukuthi u-2014 lapho esagcina kwenza khona i-Congress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo, umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale laseMathebelele North Province. Esithemba ukuthi nxa lokho sokwenzakele indaba eziningi esizizwayo lezi ezivela eMathebelele North yokuthi abantu baphumile bandleni kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathesi kuyenziwa nje ukuthi ubukhokheli abuqinanga ngoba kudala kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha njalo kudala ubukhokheli bacina ukuthi bufike eMathebelele North ngenxa ukuthi besikusigaba se COVID-19 esingavumeli ukuthi sibambane sixhumane njengabantu.
Lona ibandla lenu lilawo yini amalunga abuya evela kwamanye amabandla, njalo ungasela ukuthi njengoba isikhathi sokhetho sesiseduze, kuyini elikwenzayo njengebandla?
Sina njengebandla le-MDCT siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sichawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula, bangene lapha abakwanisa ukuthi bangene khona, basebenze lapha lamakhono okusebenza khona. Njalo sesiqalisile ukuzilungiselela, sizilungiselela ukhetho olama by-elections olungaba khona, kanti lo khetho olukhulu oluka 2023 sibonile ke ngempela viki yona ledlulileyo, abasha bekhokhelwa nguYvonne Msarurwa uChalman wabo benze omuhle njalo omkhulu umhlangano eGordon Sethu, iMorgan Richard Tsvangirai House eyaziwa njalo ngabaningi ngokuthi iHarvest House. Kanti omama bebekhankasa International Women's Day betshengisela ukubana iparty iyaphila. Ibandla le-MDCT liqinile khathesi okumele ukuthi abantu abakhuluma iqiniso abangafuna ukukhuluma ngento ezenzakalayo baza kunanzelela ukuthi ibandla leli liyaqina. Hayi, labo ababona engathi libuyele emuva kutsho ukuthi bafanana labantu abadonsa ingubo sokusile bethi ngoba sebekubona kumnyama becabanga ukuthi kusasebusuku.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe, sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engama-41. 41 lathola uzibuzwe. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa okwamalanga amabili kuphela ngeviki luya phambili, lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ubaxotsha emsebenzini. Umphathintambo wezemfundo umnumzana K. Mathema utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuthi uhulumende setshele abaphathi izikolo ukuthi balobe amagama ababalisi abayabe bengekho emsebenzini ngelanga ngelanga. Uthi lokhu kuzaveza sobala labo abangasebenziyo ukuze bathathelwe amanyathelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana utshele iStudio 7 utshele untungamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kungelani lokwethuselwa nguMathema.
Indaba yokuyethuselwa le mina kimi angethuli sibili, kodwa intshengisela ukuthi kushuthi sebezwile sibili, sebekunanzelele, sebekubonile ukuthi othisha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela, i-Monday le-Tuesday. Ungabona sebethusela, sebeyibona i-effect, sebeyibona impumelo ukuthi abantu laba kusho ukuthi ba-serious ngento yabo. Thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba i-Monday Tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana, size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le abasinika yona hayi ayenelisi, esehluleka kunje ukuthi sibhadalele abathu abantwana bethu, abantwana esibazalayo ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda. Ngalo mntwana khona ose-university angikhulumi ngama-fees akhona okwakhathesi compared to eyami salary. Okuphinda kusizwise ubuhlungu kakhulu singababali ukuthi thina abanye bethu aba-underlayo i-government ezaba imali ezichakhonale ziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi, abantu abaphuma ezandleni zethu. Wakhanya bona babe eyabe phe inxa ikhona abajabula ngobuningi.
uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo. Kodwa lina elithe incane kakhulu leyo mali. Ikathesi njengoba uhulumende esithi kalayo, alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa?
Now we are saying give us $520 or equivalent in bank rate. Then you see us going back to work every day.
Lo ke ngonkosikazi nokuthula Hlabangana wenhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Untungameli uphinde njalo waxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo ukuthi lokho azakupha yikho akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi yi-25% ngaye nale iviki elidlulileyo, osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazalivele bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke banelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhonona okukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yindlela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini baza banjelwa iholo, okuyini eliza kwenza? Akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha?
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena-ke uhulumende ukhanya ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinye izisebenzi zikahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka ngoba nanku uyazincedisa ne-transport, azinike imali engathi chiphile ye-transport. Uthi-ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sokubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi zikahulumende. Ngenye indlela-ke kufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi nababalisi axoxisane nabo abakhangele ngelinye ilihlo, hathi lokho okwenzakala kathesi ngoba igama likangitshilo ngitshilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangele ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka, asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje sizakudla ke ukuthi ababalisi uliviki bona baza kuphatha njani. Nangukukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi laye uhulumende usehlomile ke, kanti ke lababalisi labo bazimisele. Sizabona ukuthi kuyaphetha kusiya ngaphulaje.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. This is a Sifuma, a Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-NDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-2021. Ilizwe leZimbabwe lenelise iminyaka engamachumi amane lanye 41 years ngesonto. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla koBulawayo unkosazana Sithabile Mlilo.
Sikhangele indaba yokuzibusa lapha eZimbabwe kodwa kungela nkululeko. Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula. KoBulawayo singakhangela kudala kwakuthiwa kontuthu ziyathunqa ngoba amafektari ayesebenza kuhle konke kuhamba kahle. Kodwa kathesi singakhangela akusela wona amafektari alokhu ephumisa leyo ntuthu, sekuphonguba nje liganga elingelalutho. Singakhangela njalo ukuthi khona kudala uBulawayo wayewaziwa ngokuthi khona amastradini ayeBulawayo ayehlala ehlanzekile. Kodwa kathe singakhangela umuntu wonke usestradini, especially thina omama sebesikhona istradini ngoba asinalutho lokunika abantwana asila kudla okuthi singanika izimuli zethu. So sigcina sihamba estrateni lathi sisiyathengisa amatamatisi, sisiyathengisa okuchiyeneyo esabe sikwanisa ukuthi sithengise, sithengisele abantu. So singakhangela sibili ukuthi uzibuse siyabonga laba abahamba bayasilwela ukuthi uzibuse eze ebuye lapha eZimbabwe ngo-1980. Kodwa uzibuse lo ungafuna ukuthi umkhangelisise. Kala nkululeko alayo akula freedom lingafuna ukuthi likhangelisise especially kulabo abayebephikisana le lohulumende lo okhona kathesa
manje njengebandla lina lithini nxa likhangele uhulumende okhona kathesi uyafana yini lalo kade khona ngesikhathi sedluleyo
uzabona ukuthi khona uhulumende lo ozithi second republic hayi bantu uhulumende lo western uhulumende wayekhona ekuqaliseni singakhangela kumnyaka lo ophelileyo sizakhangela ukuthi amalunga amaningi awe MDC alliance ayevotelwe under i-ticket le MDC alliance abanye baphumisa phakathi parliament abanye baphunyiswa phakathi kwe-council ngendaba yokuthi uhulumende lo ulwisana lokhuzeni lenkokeli eze-MDC Alliance elungakhangelisisa futhi kobulawayo lapho kwaba lokuthunjwa kwama-youth akhokhela i-MDC Alliance bashaywa abantwana ungafuna ukuthi ukhangelisise so singathi khona uzibuse uzibuse wabuya kodwa inkululeko sibili hayi asinayo silokhu sisayidinga ukuthi singakhululeka kanjani kungaba kanjani le nkululeko lapha eZimbabwe ngoba uzibuso ukhona sibili waba khona uzibuse but ukukhululeka kwabantu akukho abantu bebehamba estradini yababona nje ubona ubuso babo ukuthi abantu abathabanga omama bayabe lokhu bechitsha omama bethengisa bethengisa lokhwana ngokufuna ukuthi begcine izimuli zabo so hayi ilanga leli sivili ele independence sabe sifuna ukuthi sivili lathi silithokozelele kodwa sizwa sisesaba sizwa silokuzonda esebe silakho ukuthi uzibuse ukhona kodwa uzibuse lo kala kunkululeko at the end of the day
unkosazana Sithabile Mlilo isiphatha amandla sebandla le MDC alliance esigabeni sakobulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labathelele igciwane leli ngabesigaba seMatabeleland South abalikhulu lanye 101. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa abophe abantu ababili kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo ababili abaleminyaka eyisikhombisa. Leli phephandaba lithi amapholisa afumane ikhuba lamalembu alegazi emzini wabasolwa laba ababothiweyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba amapholisa ogatsha lwe-ZAC asebophe umgcini-ngcebo wekansili yeKaripa uSaratiere Chitene lokansila kaward 5 uTendai Mabondera besetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi selibingelela ku Studio 7 ngabe linjani? Ye hayi inkinga nje ukuthi liyavala amanye amalungiselelo ama voice calls but amanye aliwavali angazi ukuthi likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi maphosa kaphosimanu ka ward 1 case. Into engifuna ukuyibuza ukuthi kathi vele okuyini okunzima kanti ukuthi besichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthanda ukuxoxisela nje befundise kahle kahle bezisise ngayo ilobuzeni le ukuthi ke ibasende ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu bayithathe komampela yini siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengokubona abantu besihlele emuva nje sithola lokunalokhu okwenza singasukuthi kanti okwenza kungacace nokuthi abantu befundise kahle kahle ngalo ivaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiqhelileyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because siyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa nganabhizi abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapholisa lo ukuthi ngalamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesihloneni please ngicela nikele izinto zamakhwapha mani heyi lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizwe zikhala kakhulu isizadabuka
salibonani salibonani bantu bakastudio 7 salibonani bantu ye hayi siyabonga ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bani iye besicela ukuthi cele ngempela MDC bantu ayisiphathele ilizwe bantu mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi sisegangeni nkosi yami sicela ukuthi isiphathele ilizwe bakithi abazame indlela zonke bantu amakhehla le athi ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula hhayi siyabonga
salibonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo hhayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuzethulela izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna izimbabwe ibe right lokhu bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela izimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapholisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisa ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu laba besishoneni but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa sim le nto lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebenesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona eka bayakhona this is wrong man hayi izimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga ezilungisa buswa nje lishona kuzoba nzima ukuthi be right
yeyi siyathokoza siyajabula kakhulu ngomsebenzi eliwuqhubayo madoda ye mina igama lami uStanley Moyo ngiselwagwelo baba hayi ngokuwo kokukhululeka baba lokhu esingakubiza ngesingisithi i-independence hayi asikakuthondi baba asikakuthondi ngoba ilizwe ligcwele i-corruption ilizwe imigwaqo kayihambeki izimota zihamba nzima ngamagodigodi konke lokho kakulungiswa baba akulungiswa sibona kuqinwa ukulungisa ezinye zezinto ezihlukumeza abantu kodwa kuthiwe kuyalungiswa baba angazi ukuthi empilweni asiboni ngaso linye kodwa sithola amagapha avuzayo baba ngikhuluma kanje ngiva
sivakatshele kwesinye isigaba saseJobe izolo besokuntambama bengahambi nje labi ngokuhle kodwa sithe sesifika lapho ebesisiya khona sayitshayisana nabomthetho amapholisa behamba ngemota yabo basimisa amapholisa nabasihlukumeza basimisa basisabuzwa izithupha sesikhutshiswa izithupha kahle kahle bekulesinye isitoko sami ebengisithole lapho ebekumele siyitshengisa lapho ebesiya khona besilibele isithupha sesifukwa sesifuqele emoteni sekuthiwa asingene emoteni ngamangalo ukuthi pho yikho ukukhululeka khona lokhu oluselizweni lakho uyethwaliswa amagapha avuzayo njalo udlisa imbuya ngoludi betakiwe hayi hayi lo mthetho awusekho baba bedaka ungabungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini iqiniso elihle ubungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini vele soko hayi vele sebesenzela umathanda akusasetyezwa ngendlela esasiyazi yikho sicina sesithi thina ihulumende kasibithi yayingcono.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sithanda ukulazisa ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu emadolobheni athiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala unsundu lingatholakala lingelacala. Ukuthethwa kwecala lepholisa leli uDerek Chauvin owabulala unsundu uGeorge Floyd lugqitshwe izolo lasala ezandleni zabalitshumi lambili abathiwa ngamajurors ukuthi bakhangele ukuthi engaphiwa isinqumo sokuba kulecala na kumbe umsulwa. Abamela uChauvin bazame ukuthi batshengisele umthethwandaba ukuthi uChauvin wayezenzela nje umsebenzi wakhe, kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uFloyd wasesifa ngoba wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson obelandela ukuthoniswa kwecala leli.
Msakazi Chris, kuningi sikubonileyo lapha inxa kuthethwa icala lokubulawa kukamnumzana uGeorge Floyd ebulawa ngumnumzana uDerek Chauvin. Engikubona kakhulu lapha yikuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili njalo bayazamazo zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani. Kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona njalo bazama ukuyifihla bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esaze sathatha impilo yomunye. Ngibona ngathi futhi laba abamlulayo amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana kunzima ukuthi ulwela umuntu uvike ukuthi ngabe uChauvin nguye wawubulala umnumzana Floyd.
Kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha imphefumulo yakho, lokho kangikubona ukuthi liqiniso njalo akusonitelela yokufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso abantu sonke sinje siyaphila kikhona imkhuhlane nesilayo zikhona izimo esilazo ezimbi emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threaten just our general health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer mhlawumbe uyila ku cancer ke ithelele ukuthi ahambe laphana. Hayi laphana ngibona ngathi behlulekile sibili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni lesitudio 7 esedolobheni le Ohio. Usifunga kakribi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla leMDCT ezigaba zeMathebelele North leSouth ibikwa isixoxebuka ngobuningi isiya kubandla leMDC Alliance. Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili nje kuphela ngeviki luya phambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini kude.